Zimbabwe People First Party, led by former Vice President Joyce Mujuru, condemns a political violence following attack by suspected ZANU-PF activists. That's it for tonight. Siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhla ka 14 Mbimbitho 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Alingalitshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngu-Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Abantu be-ZANU-PF babebazotha abantu bethu, kodwa hayi amapolisa angenela bayenza ukuthi abantu be-ZANU-PF babuyele bengabhebhekanga abantu.
Ekuqhubekeni kodlakela lwezombusazwe, abasekeli be-Zimbabwe People First babikwa betshaywe kakubi emzini we-Glenview ngomgqibelo ngabacatshangelwa ukuthi ngabe-ZANU-PF.
Ikhansela yedolobho lakobulawayo ayikenzi isinqumo sokugavuna amanzi kubahlali bakobulawayo ngoba isikhathi sezulu asikapheli. Ngakho sikhuthaza obulawayo omuhle ukuthi aphathe kahle amanzi bawasebenzise ngonanzelelo. Amanzi esilawo emadamu aku-40.50%.
Ikhansela yedolobho lakobulawayo isibike ukuba amanzi asemadamu okwamanje ayisilinganiso sokungamachumi amane lengxenye ekhulwini, i-45%, njalo ayikabi lesinqumo sokwabela izakhamizi amanzi. Usesazakala umgulukudu onguye okhokhela isiga sokuthengiswa kwemidlalo yenguqu ngabadlali beqembu lesizwe eleZimbabwe Warriors. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ekuqhubekeni kodlakela lwezombusazwe, abasekeli bebandla leZimbabwe People First babikwa betshayiwe emhlanganweni kade belawo eGlenview edolobheni leHarare ngomgqibelo ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Kubikwa kuze imota eziyisithupha emhlanganweni lo kade zigcwele ontanga baqala ukujikijela amatshe balimaza abantu abambalwa. Inhlanganiso yentatheli zindaba AAP ithi kule mota ebithwele abantu laba abacatshangela ukuthi ngabe-ZANU-PF ethethwe ngamapholisa kwabotshwa abanye kade bephakathi kwayo. Udlakela lolu lubikwa luthethe imizuzu emlutshwana kuphela ngoba amapholisa ephange angenela alumisa. Kuthi echidungwiza ibandla le-Transform Zimbabwe lithi kulabantu elibaqambe ngamagama abebandla le-ZANU-PF bemanyene lamapholisa amabili lesotsha elilodwa, abathumbe abasakhulayo bebandla leli abayisithupha bahlukuluzwa ilanga lonke langesonto baze bakhululwa ebusuku. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule, kodwa isisikhulume lesikhulumeli sebandla le-People First uMnumzana Rugare Gumbo othi bayalusola kakhulu udlakela lwezombusazwe.
Abantu be-ZANU-PF babebazotha abantu bethu, kodwa hayi amapholisa angenela bayenza ukuthi abantu be-ZANU-PF babuyele bengabhebhekanga abantu, kodwa into yenza ukuthi singathabi kakhulu ukuthi amanye ama-organization lokho ebona ukuthi bangatholi i-political objectives yabo ngokutshaya abanye abantu. Ayisiyo nto esiyifuna thina. Thina sifuna ukuyenza izinto kungela violence, kuthulwe. So ngasithabanga kakhulu le nto eyayenzakalayo.
Ungasitshela manje ukuthi bakhona yini abalimeleyo?
Ye, kuthiwa kulabantu abalimeleyo, kulabantu abaye esibhedlela, angingatholi ama-statistics angikholwa.
Manje lina njengebandla lithini njengoba siyabona ukubana lani lali ku Zanu PF kodwa kusenzakala lokho abantu bekhuluma ukuthi iZanu PF ilodlakela lingathini nje kathesi selikubona lina liphani?
Hayi into ehluphayo lenxa ukuthi sikuzalo ezizinto sase ngaziboni kodwa eziye sathi zibona okukhona ukuthi khona into embi imbi. Asoze sizama ukufihla ukuthi hayi kwaku-right and so on, hayi amamiseki ayenzakala sometimes abantu baya bengabonanga kuhle kodwa umgqubela wona loyena sabona sibili ukuthi hayi izo sometimes izizalo azilunganga. So esingakuyenza kuphela ikunkolisa ukuthi asibonanga izinto lezi bathi earlier or sikuzalo kodwa sifuna ukuthi into lezinje ziphele.
Hello ke ngumnumzana Rugare Gumbo isikhulumeli sebandla le People First obekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Ube inkwali ephandela abantu abayo besidla besutha kodwa lokhu kuguquke ngendlela embi mhla ka 15 ngompalakazi omnyaka odluleyo lapha umuntu umnumzana Thamani Ncube achayiwe khona ngemota ehamba ngomdududu wephuka inyawo zombili lesandla. Kusukela lapho uNcube yena owake waba ngukansila wakwamadlambuzi ePlumtree kasenelisi ukukhusela imuli yakhe ngoba esengumuntu ohlezi nje phansi. Lanxa amathambo enyawo ebesehlangana ngemva kokuhlinzwa esibhedlela uthe esiyahlolwa kunsukwana ezedluleyo kwatholakala ukuba amathambo la kahlangananga kuhle ngakho sokumele ahlinzwe njalo abanjiswe kakutsha. Konke lokhu kudinga imali uNcube athi kalayo. Ngakho ke usedinga uncedo emphakathini asizweni kungxoxo ayenze lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Ngalimala umhla ka 15 December 2015 ngahamba esibhedlela lapho ke engafika kwangani kuba lokuphuza ukuthi ngiyelatshwe ngoba kudingakala izimali lapha lalaphana kodwa ngagcina ngithola izimali lapha lalaphana bangifaka ke iplasta bathe sebengifaka iplasta ngoba ngangilimele inyawo zonke ngephuka inyawo zonke ezingiphu lesandla. Bathe nxa sebengifaka iplasta ke kwahlalahlala bathi ngibe ngilokho ngibuya kuma-reviews. So ekuhambeni kwami kuma-reviews i-review yokugcina engiyenzileyo kulapho kugcine kunanzelelwa khona ukuthi khona ekuhlanganiseni amathambo bahlanganisa amathambo kodwa kaqondananga so kuba lobunzima bokuthi ngihambe ngaleso sizathu.
So kumele baqalise kutsha?
Yes, kumele ukuthi khona baqalise kutsha. Udubo solukhona ukuthi khona njengana amathambo la esehlangene so kumele asikwe akhitshwe ukuhlangana lokho aseyikho khona baqondise futhi. So lokho sokufuna ke ukuthi khona kwenziwe i-operation.
Ukhala ngendleko iyali operation Ncube bafuna malini?
Kahle kahle esibhedlela sikahulumende bangangenza nje nxa ngingazidingela ezami izinto zokusebenzisa ngizithengele amabhanditi ngizithengele yonke into efunakalayo lokho kungaba kule ndleko maybe ephansi kodwa ke nxa sengisiya kubodokotela zona ingcithi zakhona bafuna imali engasuka ku-$4,000 isiya ku-$8,000.
Uzulu ongathanda ukuphathisa ngakuthola njani?
Uzulu ongathanda umphathisa angangithola kunamba yami nale engiyisebenzisayo u-0779-232-669 yikho lapho angangithola khona kumbe angangithola via i-email yami, email address yami tamaningcube@yahoo.com.
Yena umuntu wakutshayisayo Ncube sowahamba yini emthethwandaba solwathethwa udaba lwakhe?
Nkomo ngisemnyameni ukusebenza kwamapholisa angisakuqondi kahle ngoba kusukusela mhla ka 15 December kuze kuze kufika namuhla amapholisa angiwabone kanye kuphela besithi bazothatha i-statement kodwa okwenzakala ngemva kwakhona lokho angizange ngibone lutho ngokunjalo nami wena lo umangishayisa ngiloko ngimbone ezihambahambela kakazangiphathise ngalutho selokho wangishayisayo indleko lezikhangelane lami uyakuhambahambela lawo amapholisa azithulele angisakwazi loba udaba lwami luzangena emthethwandaba kumbe alusoze lube lusangena emthethwandabani lokho ngisemnyameni.
Loke ngumnumzana Thamani Ncube owake waba ngukansela weMadlambuthi. Sixoxe la khona le kweMadlambuthi ePlumtree.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithi amanzi asemadamu kwamanje ayisilinganiso sokungamachumi amane alengxenye ekhulwini i-45% njalo ayikaphumile sinqumo sokwabela izakhamuzi amanzi okusebenzisa ngoba isalinde ukuphela kwesikhathi sezulu. Okuninga sikuzweni kuntathele izindaba yethu uNompumelelo Moyo esiphalolu daba ekoBulawayo.
Isikhulumi sekansili yakoBulawayo unkosikazi Bongiwe Ngwenya ubike ukuba izulu liyagelezela emadamu akoBulawayo noma nje emalutshwana njalo bacela uBulawayo omuhle ukuba alondoloze amanzi. Uchaze ukuba ikansili iphakathi wokuhlafuna udaba lokusilela kwamanzi noma nje belamasu ambalwa okuwalondoloza lokuthi abantu bengawasweli edolobheni.
Ikhansela yedolobho lakoBulawayo ayikenzi isinqumo sokugavana amanzi kubahlali bakoBulawayo ngoba isikhathi sezulu asikapheli. Ngakho sikhuthaza uBulawayo omuhle ukuthi aphathe kahle amanzi bawasebenzise ngonanzelelo. Amanzi esilawo emadamu aku-40.50% kuthi angenileyo kumaviki adlulileyo ayi-8 million cubic meters. Awakho maningi amanzi lawa asengenile. Sisesele themba ukuthi nxa ezulu lokhulisina kungangena amanzi athe xaxa.
Okhokhela uhlangothi lwezokulima olwe Agricultural Rural Extension Services esigabeni seMathebeleland North, uMnumzana Dumisani Nyoni, yena ubike ukuba izulu liyana endaweni ezehlukeneyo njalo izifula sezigeleza lamadamu asethola amanzi okuzanceda abalima ngokuthelezela.
Kube sokusiba khona njalo ukuthi ukuna kwezulu leli nxa lingena phansi lisincedisa ukuthi nje kuyaphakama amanzi lawa atholakala ngaphansi emhlabathini esikuthi water table ngesilungu. Kuphathisa yonke into ephila egangeni, izihlahla, utshani, osokwenze ukuthi kwezinye indawo nezulu lona leli liqalise kuviki ezimbili ezidluleyo. Khona kuqalisa kwezinye indawo ukuhlumutshana kokuqala lokho esaqalisa ukuna kwezulu. Sibe sesinanzelela njalo sithola le mbiko yokuthi endaweni ezinjengabo Bhinga khona lisiko lapho elingikhona liseula okuqinileyo kokuqala. Abalimi bayahlanyela amabele lenyawuthi asazi kumbe kuzavuthwa.
Usomabhizimisi wakoBulawayo uMnumzana Brian Hlongwane yena uthi ukuna kwezulu kulakho ukuvuselela amabhizimisi akoBulawayo. Ethi ngoba amabhizimisi amanenye akade eselomcabango wokusuka koBulawayo esiya kwezinye indawo awasela sizathu sokusuka.
Kuyasinceda thina osomabhizimisi ngoba lathi kuyasinika iphawu ukuthi singavali ibhizinisi zethu. Kulalawa abanye ntohlala besithi bona sebethutha nxa kuthi akulamanzi koBulawayo, asisaboni isizathu sokuthi bangasinika sokuthi bazathutha ngoba amanzi asekhona.
Umlimi odumileyo koBulawayo olima izithelo lembhida, uMnumzana Job Jikandebele, yena uchaze ukuthi uyathokoza ngokuna kwezulu ngoba usezahlala amalanga amanenye engathelezeli izivande zakhe kuthi lamanzi akhe omgodi asezaqansa.
Lapha koBulawayo ngilima imbhida nje efana leyabanye. Ngilima ichomolia lehanyanisi. Kodwa i-specialization yami kakhulu ispinach. Ukuna kwezulu leli kuza kunceda ngokuthi phansi lapha kuzahlala kumanzi. Kuzoze ngihluphe ngokuthelela.
IZimbabwe ibhekane lokuchisa okubangelwa yikuguquka komumo womkhathi lonyaka okungezwe laliyezi le El Nino. okubangele ukuba izilimo zithe kodwa kumalanga ambalwa adluleyo izulu seliqalile ukuna indawo ezimbalwa osukulethe ithemba ebantwini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Kunjalo nje lanxa izulu selilamaviki amabili lisina endaweni ezijiyeneyo zelizwe, ingcwethi kwezokulima zithi umumo wendlala usoze ube nganeno ngoba abantu abaningi bebevele bengalimanga. Kodwa ingcwethi lezi zithi izulu leli lizanceda izifuyo ngoba amanzi okunatha ebese silela kakubi emadamu kanti lamadlelo abengasekho. Enye yengcwethi lezi umnumzana Amandla Nkomo uxoxe lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Izulu siyalidabulela ukuthi selizile kodwa eqinisweni ntungameli asoze nisize kangako ikakhulu emabeleni lasemunjini ngoba selingani seliphuzile. Kodwa thina isikujabulela ukuthi amanzi ezifuyo notshani bezifuyo sobuzoba khona at least lakho abantu abazaphethela khona.
Kwabalimileyo Nkomo, iziphi izilimo abalakho ukuzivuna lo nyaka?
Into engayisho, into ezifanana namabele nabonyawuthi, ayizi izinto bezingani bezingakalimali kakhulu ngendaba yokushisa lokho bekukhona. Kodwa uma ngithi ngiyabuka mina angiboni ukuthi singaphinda sibe lo mumbu lento ezifana nalezo ngoba zona zidinga amanzi ikakhulu masanda kumila langalesi sikhathi la umumbu usukhahlela khona udinga amanzi amaningi and yikho lapho kade kome khona kakhulu. So eqinisweni indlala lelizulu elikhona manje soze liqede. Thina sesikhangele lokuthi at least lizasiza ezifuyweni emanzini nasetshanini bethu.
Ngezinye indlela uthi inani labantu abalamba yabadinga uncedo lizaqhubeka liyizigidi ezintathu i-3 million kalisoze liguquke.
Alisoze litshintshe ngisho nakancane ntungameli ngoba nxa sesiyakhangela isikhathi esesikiso sesikumatshi, umatshi layo sesiyaphela. Ungaze uhlanyele kathesi into yakhona ayisoze ivuke ngoba sesiya isikhathi somqalo. So yikho ngithi mina leli nani okuthiwa lizashota ukudla alisoze litshintshe. Okuzo into ezabangcono nje kuphela ukuthi at least abantu amanzi okunatha azoba khona lezifuyo zizaba le something.
Lo ke ngumnumzana Amandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, ubexoxa esicingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. KuStudio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela ubudlwangudlwangu lodlakela bezombusazwe lapho abezanu PF abahlala besetheswa umlando wokutshaya lokuhlukumeza abamabandla aphikisayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Okay, sikhangele indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakho le Ivory Coast zibika ukuthi kulabantu abedlula amachumi amabili ababulewe ekuhlaselweni okwenziwe indawo yokuzilibazisa esemkhandweni wolwandle ngabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo. Uhlangothi olubona ngezabantwana enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olwe-UNICEF luthi kulabantwana bakwele Syria abedlula izigidi ezithoba minwe mbili asebephazanyiswe impilo yabo yikungahlaliseki okuselizweni labo, abanye bezalelwa enkambeni zeziphepheli, abanye njalo abazali besendleni bebalekela udlakela. UZulu weZimbabwe ukhuthaza uhulumende ukuthi amise ukuthathelwa kwezigulane ezilezikwelede impahla ngoba lokhu kutsho ukuthi ukwelatshwa lokuthola impila kahle sokuza kuba lilungelo labalemali kuphela njengoba nje lo hulumende engenelisi ukuphathisa bonke abaswelayo abadinga ukwelatshwa. Okunengasikuzweni kunothando Sibanda esipha lolu daba.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights litshele ikomiti yedalela eParliamente ekhangela amalungelo oluntu kumaviki asanda kudlula ukuthi abantu baqhubeka bevalelwa ezibhedlela kumbe bethathelwa impahla ngenxa yokwehluleka ukuhlawula indleko zokwelatshwa. Lokhu kulandela imbiko ethi izibhedlela ziqhubeka zidinga amankampani okulandelela izikwelede athathe impahla zabantu balezikwelede ukuze zithengiswe kutholakale imali. Unkosikazi Regina Khuphe oyisakhamuzi uthi welatshwa ekupheleni komnyaka nyakenye kodwa kasahlawulanga ngoba engela mali. Waba lesikwelede esingaphezu kwamakhulu amabili i-$228 kodwa uthi laba bayizikwelede bathi sokumele ahlawule imali ephezu kwamakhulu amathathu amadola i-$342 angayanelisiyo.
Ngangena esibhedlela last year ngehluleka ukubhadala. Khathi sokuthiwa ngizathathelwa impahla angazi ukuthi ngenzeni nangu angisebenza ngilala medical aid.
Umnumzana Zibusiso Dube olwela amalungelo oluntu uthi impilakahle lilungelo likaZulu elivikelwa yisisekelo sombuso welizwe okusho ukuthi kumele kudingwe ezinye indlela zokuphathisa izibhedlela. Ethi iningi labathathelwa impahla ngabangela lutho okugoqela abafelokazi asebegugile kanye lemizi engelabazali okufana nje lokugadla intwalange uyisa.
Uma umuntu engathola ibhile ahambe emahofisini akathele lokhu ukuthi akwenze vele engakatholi incwadi yesamanisi njalo impahla zingaka-athashwa ngoba nxa sezi-athashiwe impahla sezihanjiswa ku-auction kunzima ukuthi kumiswe.
Umnumzana Thobani Ncube okwezombusazwe uthi izibhedlela lezi zicabanga ukuthi abantu bekela ngabomo nje ukubhadala bakhohlwe ukuthi kubangelwa yokuswela njalo lona elomkhuhlane alitsheli ngoba vele okukhulu akulamkhosi.
It's not like abantu abafuni ukubhadala but looking at i-economy yethu esikiyo now my industry avaliwe abantu abalamali.
Unkosikazi Patricia Chuma uthi uhulumende kugatsha lwe-social welfare uyazama kodwa ukhulelwa yilabo abadinga usizo abaningi kakhulu. Uthi batholele udade wabo ogula empilo usizo kulolu gatsha oluthatha yonke inhlawulo yokuhlala esibhedlela bona basalelwe nje ukudinga imithi engekhoyo esibhedlela.
Wena khonapho umuntu oyabe umthethele esibhedlela oyabe engalanjwa la senti so sazama ukudinga usizo ku-welfare. I-welfare layo yakhanya isithi yona kayithengi imithi iyabhadala esibhedlela kuphela. So kuba lobunzima kakhulu ngaleyo ndlela ukuthi umuntu uyayishela imali aza abuyele ekhaya sibilile embeka asifele ngoba kuyabe kungalaplani.
Okwezempilakahle udokotela wethu Ndebele uthi izibhedlela zidinga imali yokuthi zisebenze njalo aziphonge ukuthumela abadinga izikwelede zingaqalanga zazama ukukhulumisana lalowo olesikwelede. Uhlupho uthi iningi labantu liyabaleka kukanti kungcono ukuthi olesikwelede abuye esibhedlela akhulumisane labo baphathisane ukuthi angabhadala njani kancane kancane.
Nxa kulokuhlupho ngokusibhadala isikwelede sakho buya sikhulumisane sikunike esingathi ngesikhiwa ngama-terms ukuthi ungabhadala kancane kancane njani konke lokho siyakuvumela. Njalo so asisizaneni silapha ukuthi sisizane silapha ukuthi silelaphe. Uma kulabantu abacela izimali ezingela ama-receipt phangisa uye emahofisini abakhulu uripote ngoba sala ukuthi kungenzeka ukuthi kulabantu abangabe bethatha imali kungazakali esibhedlela beyithatha beyifaka ezikhwameni zabo.
Ugatsha lwezempilakahle luthi izibhedlela zikahulumende kuleli azila mali yokuqhuba umsebenzi ngoba imali ingaphumi kuhle esikhwameni sikahulumende. Lokhu sokuthiye iningi lazo zingenelisi ukuthenga imithi, ukudla lokunye okunenginengi okudingakala nsuku zonke osokusiba ngumthwalo kaZulu. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguNothando Spanda.
Okwezemidlalo lamhlanje usesazakala umgulukudu onguye ukhokhela isiga sokufumbathisa abadlali beqembu lenguqu lesizwe eleZimbabwe Warriors ukuze impumela iye nganxele. Okunengasikuzweni kuntatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje siphala lolu daba ndawonye lezinye.
Isizalwane selizwe leSingapore uChan Sankaran nguye ocatshangelwa ukuba umkhokheli wamaqili abezama ukuba nesandla ekutheni imidlalo yeqembu lesizwe lama-Warriors izaphela iminjani. Iphepha ndaba leHerald libika ukuba uSankaran ubevalelwe ejele elizweni laseNgilandi okweminyaka emihlanu ngemva kokutholakala elecala lokuthenga abadlali ukuba bedlale ngendlela ezakwenza imidlalo ibe lempumelo efunwa nguye labanye bakhe abaphatheke emsebenzini wokubheja. USankaran ucatshangelwa ukuba ekuphumeni kwakhe ejele ekupheleni kwanyakenye ulubhekise elizweni leSouth Africa lapho aqale khona ukugila imikhuba yakhe yokuthenga abadlali abagoqela abayizizalwane zelizwe leZimbabwe. Omunye ocatshangelwa ukuba ubesebenzisana loSankaran uHenrietta Rushwaya, yena ovele wake wasolwa ukuba wayehamba phambili ngesikhathi lapho umdlalo wenguqu kweleZimbabwe ophenduke inhlekisa kungoba iqembu lesizwe liphatheka kwimidlalo evele ihlelwe ukuba iphele ile mpumela ethile kuzwekazi lase-Asia. Abanye labo abaphathekayo kulolu daba ngabagoqela u-Etsaika Snauyo, yena obelilunga leZifa Board, umqeqeshi u-Ian Korowa kanye lonozinti uGeorge Chikova. Urushwa yena utshele intatheli ngempela viki edlileyo ukuba yebo uyavuma ukuba uke wathintana lalabo abaphatheke kwimisebenzi yokuthengiswa kwemidlalo, kodwa ukuthi ubekwenza kwindlela yokubuthelela ubufakazi ukuze ephathise ekuqedweni kobuqili lobu ebubholeni. Umlandeli womdlalo wenguqu uNkululeko Ndlovu uthi uRushwaya uzama ukucatsha ngomunwe ngoba esebanjiwe.
If you are hearing about one player confirming which gonna sure you are approach and then finish it. So the man corner let me illuminate is because if it is true that then we as a nation are not going anywhere.
Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu umdlalo wenkezi yepop 92 Zifa Super Cup obekumele ube khona phakathi kweqembu le-Islanders lele-Dynamos ngesonto edluleyo awusabanga khona ngemva kokuba iqembu le-Dynamos litshile izikeyi lathi alingeke lidlale lingaphiwanga imali yalo okwakumele liyiphiwe nyakenye ngemva kokuphakamisa linkezo. Inkokheli yeqembu le-Dynamos itshele abaqoqi balo mdlalo ukuba ifuna inkulungwane ezingama-50 phambilini kokuba leli qembu liphakame lilubhekise kobulawayo. Lo mdlalo ugcine udluliselwa phambili loba nje abenkampani kamabonakude abeSuperSport bese befikile kobulawayo ukuzosakaza lo mdlalo. Inhlanganiso yeZifa ikhuphe umbiko othi yiyo esizaqoqa lo mncintiswano oyingxenye yenhlelo zokuthakazelela ukufikisa kukamongameli Robert Gabriel Mugabe iminyaka engama-91 lambili eyokuzalwa. Ngimele Studio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Ekuvuneni lingabakhohlwa abahlakulayo ngokulima kuphela. Ekuphakuleni lingabakhohlwa abagezi izitsha lingadli amasilincisa abelusayo. Funa baziyeke zilale egangeni lingabakhohlwa abanceku zamakhanda likhuluma. Funa banikine ngokuzayo lingabakhohlwa abantu. Funa balikhohlwe lani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa. Lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa. Lingakhohlwa. Ofihla iqiniso yafana loqamba amanga, othula ebona abathakathi uyaloya, ohleka nabahlebayo sehlebile, ohlonipha isithwalo uxhwalile, umlilo wamasela kawothiwa, lingaxotha amasela ukuze kutshontshe lina, lingaxotha abacindezeli ukuze kuncindezele lina, lingaxotha ababandlululayo, qedeli bandlululelani, ohleka isigwenxa somunye, kaqala akhangele ezakhe enyawo, lingabakhohlwa abantu, funa balikhohlwe lani, lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa, lingakhohlwa nokuthi ngithe lingakhohlwa, lingakhohlwa. Ungagiyunyathela abanye ngembatata zokwebolekwa, funa ukhunjuzwe ukuthi ngezigabani. Ungandizeli kude labaliboleka impiko, funa bazithathe abanini zowuphoxeke. Ohleli phezu kwesihlalo sabanikazi, kangabaklolodela abahleli phansi. Funa bafike basithathe abanini sowaphoxeke. Othunyiweyo kamkhulu kulabamthumileyo, oqhathiweyo kamkhulu kulabamqhathileyo, noqhathiwe ngabantu kamkhulu kulabo. Lingabakhohlwa abantu, funa balikhohlwe lani, lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa.
Yaze yagiya imbongi kwaze kwamnandi. Ngoba ngani incubeke lo sigqibela uhlelo lothu lwalamhlanje, kodwa singakehlukanike sikhangele ebezikhokhela. Ekuqhubekeni kodlakela lwezombusazwe, abasekeli beZimbabwe People First babikwa betshaywe kakubi emzini weGlenview ngomgqibelo ngabacatshangelwa ukuthi ngabe ZANU PF. Idolobho lakobulawayo lithi Amanzi asemadamu okwamanje ayisilinganiso sokungamachumi amane lengxenye ekhulwini i-45% kuphela. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisa igama ngu Chris Gande, silichiya ku Studio 7 Live Talk lilalo.